okwenzwe ngumalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithi administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla ukuthi azwe indaba akhangela amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Hatshi ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi. Ngijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice njalo asibone ukuthi ngakusasa phambi laphana abantu bazabelandela ukuqumba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ledala umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe efuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu kusho ukuthi la kusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uchief justice yena uthi udaba lolu amelanga luzwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho kodwa thina sithi abantu bezimbabwe bona bayakhona ngale umthethwandaba ukuthi balethe indaba zabo sama election ukuze bengahanjiswa ukukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalomthetho waseZimbabwe nxa umthetho wandaba susithi ayasasakuzwa akumelanga singuzwe vele asilasikhathi sokukuzwa sokuthutha ukuthi abantu abahambe kuma election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithelo nalimeli alikwanisi ukuthi libazwe senzele ukuthi ama election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga lokho kulesihlaza sibili uchief justice into ayenzayo yasolisa.